Nesikhathi lesi sekhefule phasi ka kuba isiphithiphithi abantu bebunyonyo ezinto zamabhasi besiya kwethekelela ihlobo labangane. Ngobulawayo kuthule endaweni eziningi, umnumzana Sexton Ncube othengisa emgwaqweni ubefisa ukuyela upane ukuyabona imuli. Uthi kazakakubone ukuthula okunje esilindweni samabhasi erenkini.
Kulokhu kuyasihlolela, asazi ukuthi kuhamba njani, ukuthi mhlawumbe kukhona okwenzakalayo. Vele akuzange kwenzakala iminyaka yonke le nge-Easter. Konke kwakugcwala amabhasi lapha, kunje kathi singase sitshayisile sesikwazi ukusilemali, kodwa kasilasenti. Hayi, ngumumo. Ngoba abantu abalamali njalo le bondi lona lelikalitheni abantu kufunakala amayusa amarandi ungazi ukuthi yathi ukuwoda mina ngoda amarandi akula into engayiwoda ngebhondi
unkosazana asabuyelisiyo Ndlovulayo befuna ukuya eKhezi
mina ngiyathengaimali ngoba ma uzoceda iviki yonke awuthengisi lutho and then kunjalo uma uthengisa uzokuzothengisa into yedola esendini yaufuna ukubhadala urejistro vekuaaaaaaukokwamlokhulu baphatheka kuti ngoba babekwazi ukuthi umntwana uyasebenza umntwana uyazama etown but ngama-holiday sehlule kubeukuthaa kuyekhaya hhayi kathi siyibomi sazama ukuhlanganisa imali ngoba
umnumzana Vusumuzi Ncube ubethwele impahla eziningi esiyabona abantwana enkayi wehlekile ukuyabona umndeni wakhe ngenxa yenhlawulo ekhubuleyo yokugada ibhasi.
Nanxa yokuthi ngiswele imali njalo abantu abami khathi bandimbebe ndithenge ngakuya namuntu mayizise ngeqhinile ngiswele imali kusasalimkunzima kumnyamanga ngenxa yokuthi nangaimpahla zakomezikathi nasalibhasikisini sokuthi ngingasikhathi sangani kuyokumele ukuthi ngabe njaya itikiti akwanise ukuthumeza impahla zami khathi ezikalangengekhulekile.
Ukhulu Peter Jikwata oleminyaka engama-2 esikhombisa lanhlanu 75 ubefisa ukuyadlala ikhefu lentombi yakhe kodwa uthi hayi kasayi uyabona isalukazi sakhe emanxeleni.
Ngihamba njani ngala mali? Akula mali ntoni? Ngihole izolo ngafaka imali ebhukwini efonini i-100,000 ngithathi ngiyayitshintsha kubamasinte bathi siyakunika $55 uphile njani baba ngesimo esinjalo ngihlala lapha eNtumbana kula magesi amanzi ayizikhulu zabantu abazisweleze kwazithi nabazukulu abadliwa ngumkhuhlane ngizabafica ngani fise enhliziyweni kodwa ngesimo asazi baba.
Amabhasi amaningi ahamba engagcwalanga uDobisi Magendleni ibhasi eya eBhinga ibile abantu abangafikile eshumi phakathi umnumzana JP Mpofu ukhundekitha webhasi leyi
ukhanya ngani ezandleni zabantu akufanani enyakeni ezandleni ukhanya ngani abantu bayiswele imali bayikho kuphayeti sibula kufanani lenyakeni edlulileyo ngibona kuyikuthi abalamali bayekariyangwe konke nabo abanye basala phakathi kubashu manyanda laphana kule ndongazi kalobhengula khona anyamalela khona selasi.
Amakholo amaningi abuthele endlini zokukhoza uNkulunkulu kodwa amanye abo abayanga kumhlangano yabo ephasika bekhala ngendleko zokwenza limbuthano. Ureverend Hussein Sibanda ohlazene zombusazwe uchaza ngokunzima obuhlanganele lozulu.
Ipasika yalonyaka ibiyehlukile ngenxa yokuthi umkhonomi oweZimbabwe uyehlile kakhulu abantu abaningi bebengalazi imali zokuya kumakhempu besiya phandle kumbe enkonzweni ezingaphandle kwakoBulawayo. Ngakho-ke abantu abaningi bebesenzela iinkonzo zabo khonapha. Abantu abaningi siyakwazi sebephila ngokuthengisa. Njalo ungahamba emgwaqweni uzobona ukuthi laba abantu abathengisayo babebaningi la ngeholiday.
Ngiyimele Studio 7, ikamramu Ezra Chitasbanda.